isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 5 kuNhlangula 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngizamanzelela ukuthi abantu abangenileyo abaphumeleleyo kuma-primary elections abantu abatsha abaningi kwakhona kuwo wonke amaprovinsi jikelele kanye kungena abantu abatsha kakhulu.
Ibandla lezanu-PF lamhla lisungule umhlangano walo wokufundisa amalunga alo azancintisa kukhetho luzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka imithetho lenjongo yaleli bandla.
Sisuka lapha kumaprovinsi asayenze ama-validation sesizakhipha-ke i-candidate list yabile abantu-ke abamela-ke inhlanganiso ye-CCC sisiya phambili silungiselela ukhetho.
Lesisisi lithi selizagqiba uhlelo lokukhetha abazalimela ukukhetho oluzayo. Izakhamizi zelubangwe zikhala ngendlala langenyamazana zasendle ezibathwalise nzima. Zonke lezi ndaba lezinye zizaziswa kona lo umsakazi. Ivandla lezanu-PF lamhla lisungule umhlangano walo wokufundisa amalunga alo azancintisa kukhetho luzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka imithetho lenjongo yaleli bandla iningi lawo kungokwakuqala ukuthi lincintise kukhetho. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Obert Mpofu unobhala jikelele webandla lezanu-PF okulo umhlangano okhangelelwe ukugqitshwa ngolwesihlanu. Umnumzana Mpofu uthi abaxoxesha amalunga abo iziphathamandla zesikolo sezanu-PF esechitepo School of Ideology njalo uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele Studio 7.
Ngizananzelela ukuthi abantu abangenileyo abaphumeleleyo kumaphulokuzweni kuma-primary elections ngabantu abatsha abaningi kwakhona kuwo wonke amaprovinsi jikelele kanye kungena abantu abatsha kakhulu laba ngathi bane-experience abaziwayo abadala abaningi abazange baphumelele. So sicwe ngathi kuqakathekile ukuthi abantu babise emhlabeni njengomalawo elokhuzweni egweru ukuze sizobafundisa ukuthi kumele isebenze njani nokuthi ukhampene njani ezwe ubaba upresident abanika izikhondiso zokusebenza kabantu and okunye wakho nokuqhathekela ukuthi yona batshele ukuthi ona hayi akumelanga kube nodlame singabi lokuthokozela nxa kusiya ekhethweni. Kumele abantu bahloniphe abantu bahloniphane njalo balethe ukhetho lokuthula nonto lokuthokozela.
Okunye-ke kuyini okuqakathekileyo ngebandla lezanu-PF abafundiswa khona njalo bayabe befundiswa ngubani?
I-staff yesitepo ideological college yibo abazafundisa nama-areas abo atshiyeneyo amanye ngayi-ideology ukuthi abantu iparty yivela ngaphi iya ngaphi njalo ukuthi umuntu nxa semkhokeli kumele aziphathe njani phakathi kwabantu labo bamkhethileyo njalo nxa umuntu kwe-parliament kumele enze njani lokho kwakha iphathi akuningi okuzafunda ngokuthi kuzaba kuqaliswe namhla kezokwethela nge-pride. So ziningi izinto ezizafundiswa abacombres la abangenileyo umbuthano lo lomuntu labantu bonke ama-PB members ama-central committee members ama-provincial members ama-candidates wonke nje umuntu ohambelana lohlelo lokhetho ukhona zike zaba iziki ebhizi okumalisayo iphathi yezanu-PF ngokuthi zacebisana ukuthi kumele usetshenzane lama emakomrades lama angena ekhathesi.
Kusasa singathi kuyini okumqoka okuzabe kusenziwa?
Iprogram ngangilayo lapha kodwa program zakhona ziyatshiyana ngelanga. Kusasa kuyaba lamaluhlelo le-program ngolwesithathu kube noluzi ne-Thursday kube ngomele nange-Friday kuloluzi kuhlanganisa konke okumele kwenziwe malunga ephathi ne-discipline ukuzihlonipha nokuhlonipha abantu labo bezosebenza lapho. Umuntu ngayinkokheli akumelanga abe nguye oseqeto wedlula abantu laba abakhokhelayo. Abantu baqakathekile ngokuthi kumele bona bazikhangela ukuthi bashiphisa izikhalazo zabo. Not ukuthi wena ubashiphisa izikhalazo zakho, not yibo bakufake phambili ukuthi bazele nezifo zabo izikhalazo zabo. Akukumthakathi omhlanje okhatheke ukuthi sibe sonkeke upresident uzeyofika kumathandisezo kade ngikhona emhlangeni uvulwa and lokhu siyaphambili njengonjile kubakhona uzeyofika ngolwesihlanu.
Khulumile yini umongameli njalo singathoka umqoka akutshiloyo kuyini?
Baba umongameli khulu vele hlale khuluma ngokuhlangana kwabantu nge-unity yabantu ngombanyana wabantu njalo ngokuthula nxa kusiya ecepheni ukuze ukhetho lolube nokhetho oluzavunyelwa yibo bonke abangene kulo olungasoze lube nembuzo emningi nendaba yokuthi abanye babethitha kwabazo. So this time around sifuna abantu bavumelana ukuthi benze into yokuthula. Of course kuzaba labanye abafuna vele ukuthi bone lapho kulobuhle khona kodwa hhayi thina okwethu sibatshela abantu ama-members ethu lama-candidates ethu ukuthi bahloniphe. So angithemba kula munye ozoza umuntu aphume esitoreni lesi esinikwe ngubaba u-president wethu.
Lo umnumzana uBerthe Mpofuna ubhala jikelele webandla leZANU-PF obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGweru. Kusenjalo sekusele amaviki amabili ukuba idale lokubhalisa amagama alabo abazancintisa kukhetho elenomination court lihlolisise amabizo abafisa ukungena kukhetho. Ibandla leZANU-PF yilo lodwa phakathi kwamabandla amaningi eseliphutshe uhlelo lokubuthanisa amabizo alabo abazancintisa kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, eleMovement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Mondlora, leleZaphu kawakazisi uZulu ukuba ngobani abazancintisa kukhetho oluzayo. Kwaziwa kuphela ukuba inkokheli yamabandla la izancintisa kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe selizaphutsha ukukhetha abazalimela kukhetho oluzayo.
Balamakandidate eproducer ama-manifesto abo phambili ke kwabantu ababanominata esithi validation process. Sisuka lapha kuma-province asayenze ama-validation sesizakhipha ke i-candidate list yabile abantu ke abamela ke inhlanganiso ye-CCC. Sisiya phambili silungiselela ukhetho ke oluseduze masinyane.
Obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ibandla lakhe lizakwazisa uZulu ngabantu elibakhethileyo ngemva kokuba i-CCC isigcibe uhlelo lwe-consensus candidate selection process.
Ibandla lisakhangelisisa lisahluzisisa labo okumele balimele. Sizananzelela ukuthi amanye amalunga ethu ngabantu akade singakwazi ukuthi bakithi kumbe bakubo TCC laba abachiwo. Ngakho okunye kwakhona sizaze silindele ukuthi o-TCC baqede ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu sithi silabo silabo ngeqiniso. Ngakho singatsho nje sithi sisiyafika iviki ezimbili mhlawumbe eyodwa eyokugcina singakayi kunomination court siyabe sesiphumise uluhlu lwethu leqotho ngoba kasifuni ukuyangeka sithi sesithi silabantu akade bevele bephaka okumele babuyele sibabona besebenza kuhle sesithola ukuthi mhlawumbe bafaka ama-application kwamanye amabandla.
Elinye njalo ibandla elifisa ukuncintisa ukhetho lolonyaka ngeleZaphu isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi akusensuku zatshwala bengakazi uZulu ngamabizo abantu abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Ama-candidate wethu sizaba lomcimbi mhlaka 1 July where we will be announcing to the world ukuthi ngobani abazamela ibandla ukhetho oluzayo. So sicela abantu balinde kancane nje mhlaka 1 July e-Stanley Square siza unveil ama-candidate.
Umnumzana Admire Maskati okubandla leZANU-PF uthi kusobala ukuba ibandla lakhe selilungiselele ukhetho oluzayo.
Kwenza futhi ukuthi ibandla leli lisuke selisiya kuma-elections seliqinile njalo selilokubambana ngenxa yokuthi abantu babezikhethe lo muntu abamfunayo ukuzayenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadala lokuthi awine nxa esengqekela namanye amabandla abekhona kukhetho. So mbona ngathi ibandla leZANU-PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi nguntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko.
EZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila amalunga edale parliamente lokudinga umongameli omutsha. Ngimele isithu 7 ngise Harare ngimlondolozi Zindlovu.
Abantu abanengi sebekhuluma ngomthetho obunjwayo we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, owaziwa ngokuthi yi-Patriotic Bill, olakho ukuvumela uhulumende ukuba akhahlamize uZulu Mahlayana kukhangelwe ukuba idale le-Senate lizahlolisisa umthetho lo obunjwayo kusasa. UMavis Kama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Akwaziwa ukuba idale le-Senate lizakwenza njani ngomthetho lo obunjwayo oleziqa ezivumela ukujeziswa kabuhlungu kwabakhulumisana laba kwamanye amazwe okungekho emthethweni abathethisa uhulumende labenza ukucatshangelwa ukuba kwehlisa isithunzi selizwe. Abaphikisayo bathi akulunganga okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthiwa wesaba ukuthi uZulu uzavotela amabandla aphikisayo hatshi eleZanu PF. Omunye wamalunga edale lephalamende okukomiti yezokulungiswa kwemithetho umnumzana Daniel Mulukele okubandla le-CCC uthi kungamzwisa ubuhlungu kakhulu idale le-Senate lingapasisa i-Patriotic Bill.
Njenge-CCC besingafisi ukuthi iphase leyo Patriotic Bill kodwa igcine isiphaswe lidale lephalamende ngenxa yokuthini abameli bezanu PF babalwisileyo ngoba baningi bagcine benqobile. Ngumthetho omubi kakhulu engiyangeka ngawo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye olilunga ledale lephalamende phansi kwebandla le-CCC, uthi bekumele kulungiswe imithetho yokuqhutshwa kokhetho hatshi i-Patriotic Bill.
Bebekwazi ukuthi besifuna ukuthi khona ama-elections kufuze ukuthi ehanjiswe ngayiphi indlela. Bayakwazi njalo ukuthi besifuna ukuthi nxa ama-election ama-results esekhulunyiwe sokufuze ukuthi kube le-committee ebona ngokuthi oyabe winile athathe kuhle umbuso. Kodwa-ke ngenxa yalokho sebekubalekele lokho, yikho beproclaime ilanga lama-elections lwana umthetho ungakabhazi.
Kodwa okhokhela amalunga edale lephalamende ekubandla leZanu PF umnumzana Popurai Togarepi uthi akaboni okubi ngebhilile.
Those who have the ideas of denigrating, fighting their country, looking for sanctions, I think they are...
Abalemibono yokulahlela phansi isithunzi selizwe, ukulwisana lelizwe labo befuna izijeziso zomnotho, ngicabanga ukuthi izinsuku zabo sezibaliwe. Sebezabotshwa maka umongameli esewenze waba ngumthetho we-Criminal Codification Act.
Ingapasiswa yi-Senate ibhilile izahanjiswa kuMnangagwa okubikwa ukuba uzayisayina ibe ngumthetho welizwe. Silokhu sikudaba lokhetho, ikhomishini ebona ngokwenziwa ngabezindaba eyeZimbabwe Media Commission ithi kumele kuhlonitshwe intatheli zindaba ngesikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe. Ikhomishini le ithi kumele intatheli zindaba lazo ziziphathe kahle ngesikhathi sokhetho oluzayo. Umnumzana Godwin Piri, unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eyeZimbabwe Media Commission, uthi kunengi abafisa ukuba kwenziwe ngesikhathi sokhetho.
Kuqakathekile lathi njengamajenali njengentatheli zindaba uthi singatholakali sisenza umsebenzi ngendlela engayisiyo. Sikhanye sithatha amacele ekhethweni.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokwenziwa zintatheli zindaba eye-Media Institute of Southern Africa, umnumzana Nqaba Machazi, uthi lanxa isimo kwezokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba sekungalelo, bamelele ukubona ukuthi bazaphathwa njani ngesikhathi sokhetho oluzayo.
Lo nyaka ngingavuma sibi lokho esikhathi sokukhuluma lamapolisi, sikhulumisa namapolisi, asikeze umuntu ochaje ipolisa, asikeze umuntu obotshiweyo. Kodwa asikwazi sisiya ngaphi ngoba sikwaziyo eZimbabwe kakhulu nxa kule inhlelo zokhetho. Siyabona ukuthi ama-media violations ayaqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengabotshwa, bengachaza, beekele besenza umsebenzi. Ngilethemba abantu abasoze bebotshwa, abasoze bechaywe.
Umnumzana Nkosana Dlamini uyakusekela lokhu.
Kunoma kulale mizamo kodwa yebo siyakubona bayazama kodwa kuphinde futhi kwehlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Isikhulumeli samapolisa eZimbabwe uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi ukuxoxisana yiyo indlela kuphela engaluqeda lolu dubo lokungezwani phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo lentathelizindaba.
Nxa kuyukuthi kulama rallies, nxa kuyukuthi kulama demonstration, bona kumele bakhulume lama-commanders. Bangakhuluma lama-commanders, ama-commanders lawa azasincedisa ukuthi sizwane sisebenzise.
AbeZMC baveze njalo ukuba sebelobe ugwalo olulawula ukusebenza kwentathelizindaba ngalesi sikhathi sokhetho olulesihloko esithi Election Reporting and Peace Journalism Manual. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi lenkokheli emangweni weLuvangwe esigabeni seWange zikhala ngohlupho lwendlala, ukuswelakala kwamaphilisi. Lezakhiwo zezempilakahle kanye lamanzi zithi kunenge okubangela lokhu. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi lezi iningi lazo ngezahlaliswa kulendawo yeLubangwe Railway Farm 55 ngomnyaka ka-2000 kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe, owasusa abamhlophe emapulazini la lamanye elizweni lonke jikelele ezama ukunika umhlabathi abansundu. Kodwa inkokheli yesigaba lesi yathulalela umsakazo ukuba ngemva kokuhlaliswa lapha ziyanda inhlupho ezigoqela ukuselakala kweklinika lamaphilisi, ukudla kanye lamanzi ngenxa yesimo sokuguquka komkhathi, climate change lokunye. Unkosikazi Nesampala usobhuku weVillage 2 uthi uhlupho lokusweleka kwamaklinika lufaka omama abakhulelweyo engozini kanye labalemikhuhlane efana le-tuberculosis.
Vanaleji mimba vanothwara nzima, vanoshupika. Kushupika kasayo kuya kokuthi kunothengwa nje mari yokuthi vegade vende kumathenethi.
Abazitheleyo bona abahlupheka kakhulu ngoba le mali yokuya esibhedlela ukuyahlolwa bayebengelayo, njalo lokuba belethisela emakhaya sokunzima ngoba kuvunyelwa. Besicela ukuba ngabe siyasizakala ngama-mobile clinics labo dokotela abasondele eduze. Abanye futhi abahlupheka kakhulu ngabalomkhuhlane we-TB ngoba labo kabalutholi usizo.
Umnumzana Edwin Nyoni usobhuku weVillage 1 uthi kunengi okuhlupha abantu esigabeni lesi. Uthi emasimini kabavunanga lutho ngenxa yenyamazana zasendle ezifohla emadlelweni azo agcinwe ngabeZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority. Ukhale ngokuthi nga uhulumende uyangenela abantu bafundiswe ngendlela ezintsha zokulima. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gilbert Monkuli, laye ongusobhuku weVillage 2 othi bathwele nzima.
Indlovu ziyangena emasimini even nxa sisimile kuhle kuhle, ziyabuya ziswe isikhafu lesiyana. Indlala sikho thina njenge amasebhu sake sikhangelele kubaba uhulumente ikuthi ancedise ngesikhafu sokunika abantu lapha bazwezi kuza.
Umphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi sebezizwile izikhalazo zezakhamizi lezi.
Avele ama-America ahambela sitoyiki, so nza find out ukuthi siku-workshop sise eGweru, siku-workshop yama-candidate, so angamboni uhead wezino uthe nelibrief yalast week, but kuqale last week sikhulume ngakho. Sesamnika i-recommendation upresident ukuthi kungezelele nethi hanje banika 10 kg umuzi ngalabantwana abangu-5 bakunika 50 kg, 10 kg ngomntwana.
Ezinye njalo izakhamizi zikhale ngokusweleka kwemigwaqo lamanzi emifuleni osekubangele ukufa kwezifuyo kanye lokuphunza kwezimithiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseLubangwe, nginguNokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lithi lilisane kabuhlungu namhla lebutho lakwele Ukraine ebelihlasela esabelweni seJohannesburg uhulumende wakweRussia uthi belihlome liphelele ibutho lakwele Ukraine elizame ukungena endaweni ehluthunwa lilizwe leli ngesikhathi lisanda ukuhlasela ele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba beReuters. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhumisana umlotha. Abezindaba beReuters bathi bekubonjwa edolobheni leKhartoum namuhla langesonto, njalo abahlamukele uhulumende labo bebesilwa kakhulu. Kwezempilakahle, ingcwethi zemikhuhlane ephathelane lengqondo, ama-psychologists sezisungule uhlelo lokusebenzelana labenhlanganiso ye-Refugee Zimbabwe. Bathi lokhu kulakho ukupholisa amanxeba ebantwaneni abasakhulayo labantu abadala kwinkinga zokuhlukumezeka engqondweni. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Enye yalezingcwethi udokotela Farajai Derejina Mongera uthi kwinhlolisiso yakhe emanyeni lekolleji eleyunivesity of Johannesburg iveza ukuba abantwana abaningi babhekana lokukhathazeka engqondweni kodwa beswele usizo oludingakalayo ezimulini noma esikolo okuludubo okwengezelelwa ngamandla izikhathi zengozi lokuqhamuka kwemikhuhlane enjengobhubhane olwe-COVID-19.
We conducted a study with 7 private primary schools.
Senza inhlolisiso kuzikolo eziyisikhombisa ezimeleyo kulolu daba. Safundisa labo ababalisi abedlula abangamashumi amathathu ukuba besebenzise indlela ezikolo.
Othi lindlela linyathelo elihle ngesikhathi kulokusilela kwama-psychologist awafundela umsebenzi ezikolo angaphathisa abantwana, ethi kodwa lolu dubo alukho ebantwaneni kuphela kodwa lubamba labasakhulayo, ethi ke kule nyathelo likhona kulolu daba njalo.
They have camp programs that they go with youth from different communities.
Kulama camp program okuzwisisa ngokuhlaliseka engqondweni lokuthi umuntu akhethe okuqaka tegileyo okungathuthukisa umuntu empilweni.
Umnumzana Talent Junior wenhlanganiso Growing Hope uthi imisebenzi enje kumele iqheliswe iqiniswe njalo lusabalale ulwazi lembiko ephathelene lalolu dubo ikakhulu olugcina luphazamisa ukuhlaliseka kwabasakhulayo engqondweni.
Spread the news, you know, across. Ukuthuthukiswa kolwazi kanje lakubantu abadala kungabaphathisa ukuthi babe labantwana kunye lamayouth alempilakahle elungileyo.
UDokotela Nkululeko Dewa uthi abantu kabananzelele ukuba eminye imikhuba esizikhethela yona ilakho ukudala umonakalo kwelakusasa silibele khona silakho ukukeqabela.
It's quite important that you, if you are drinking, drink responsibly such that you don't deteriorate. If you decide you want to smoke, just understand the repercussions of that. Nga unatha utshwala kumbe ubhema okuthize kulakho ukubuyenga kukungenise ku-addiction ezagcina ikuhlupha kwelakusasa.
UNkosazana Akhwila Vera ongumqeqeshi ekolijini leyunivesithi yeZimbabwe uthi imisebenzi enje iqakathekile kakhulu, njalo ilokho ukuphathisa kuntuthuko yabantwana ethi okuqakathekileyo ukwehliswa kwenkinga zokungahlaliseki engqondweni, i-mental health, ikuba lobudlelwano obuhle nabantwana obuqalela-ke emulini. Abazali besenisa ukuhlala ndawonye besidla ndawonye ukudla kwantambama njengemuli ukwenzela ukuthi-ke abantwana labo bebe bekhululekile ukutsho lokhu okuba khathazayo engqondweni, bekhuluma labazali bekwazi njalo ukuthi usekelo lukhona. Ingcwethi kwimikhuhlane yengqondo zithi kuqakathekile ukuba abazali benanzelele ukwenza kwabantwana babo nxa kube lenguquko ukuze bebakhuthaze ukuba konke kuyalungiseka njalo bakhona ukumanyana labo. Imbangela zokuhlukumezeka engqondweni ebantwaneni zigoqela udlakela, ukuhlukumeza emacansini, ukuhlangana-ke lodlakela emolini, i-domestic violence, ukuhlukumezwa-ke ezikolo ngabanye abantwana ebizwa ngokuthi i-bullying, lokuhlangana lengozi nje ezifana lama-disasters lokufelwa kumbe ukugulelwa ngumzali okufana nakusikhathi kuze kuqhamuke ubhubhane lwe-COVID-19. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngoba bemelele amaphepha abo amatsha abazawasebenzisa kungaphela isikhathi sama-Zimbabwe exemption permits. Bathi sesifikile isikhathi belokhe bemelele amaphepha la. Kule nhlanganiso eziningi ezigoqela i-Operation Dudula ezithi kumele bephume bephele kwele South Africa abo ukuza abangala maphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza kuleli lizwe. Ukuthi sibuyele nje 7 uXoxelo Nkosikazi Phathiwe Sibanda omelele amaphepha amatsha okuhlala kulelo lizwe.
Mina ngi-applyile iweva, sengi-applyile iweva, ngayi-applya 3 months ago angakatholi imphumela yakhona. Ngizobona mangitholile umphumela wakhona njengoba ngingumsebenzi wasezindlini mangiqualifyile ukuthi ngiyenze i-visa nale efunakalayo. I-general work visa. Izobe ngizoyenza.
Manje uzakwenzani Nkosikazi Sibanda nxa ukuthi ungahambanga kuhle konke lokho?
Uma ingaphumelelana kumbe ngingakhwalifayana, kutsho ukuthi ngizozibuyelela ekhaya ngoba belungu babhekelela ukuthi bekwazi ukuthi ngoba sa-applya babhekelela ukuthi kube nemiphumela emihle ngoba nabo bengafuni ukuqhasha abantu abangekho emthethweni. Kodwa uma kuyukuthi angikhwalifayanga ngizozibuyelela ekhaya, akula nto engingabe ngisayenza.
Lo Nkosikazi Phathiwe Sibanda odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Senze uhlelo nje omncane nje ukuthi sike sitholisise isimo sama-applications ukuthi amenjani ngoba sinanzelele ukuthi baningi kakhulu abantu ade bengaka-apply. Sizama ukudingisisa ukuthi kuyini abahlangabezana nakho nalaba asebe-applyile baku-stage bani bahlangabezana nani uma be-applya. Leyo information sifuna ukuyithatha sizama ukuyisebenzisa ukuthi sibone ukuthi kungaba nomhlahlandlela othini nengqubela phambili ethini ngoba sinanzelele ukuthi usuku lukamhlaka 30 June selusondele kakhulu. Ngakho-ke sesifuna ukuzwisisa ukuthi bangaka abantu asebe-applyile bangaka abaseleyo izizathu zithini nokuthi kuvele kubahlangana nani. Lolo lwazi singabalala kuzo kwazeka ukuthi sibancede kanjani abantu bakithi.
Yes, ingathi libathola njani abantu nxa lisenza uphendulo?
Kule link esiyithumela kuma-social media groups esikhuthaza nokuthi abayiqhubele labanye nje. Leyo linki-ke umuntu engayiklikha uyakuthola imibuzo, eminye imibuzo iphendulwa ngabo yes no, eminye inama-tick box, eminye inama-category ukuthi umuntu akhethe ukuthi uhlangothi olunganani. For example, sesingambuza ukuthi u-demographic bani, ma sithi demographic sisho ukuthi iminyaka yakho maybe sibhale sithi 0 to 16 years, sibhale 16 to 25, ukwenzela ukuthi sinanzelele ukuthi ngabantu abanganani, abahlala ngaphi, abanjani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ukuthi lelo fomu aliyithathi imininingwane yomuntu engamkhomba ukuthi yena ungubani. So abantu abakhululeke uma beligcwalisa ngoba asisoze limveze ukuthi yena uwusibani bani. Into nje kuphela libizo, of which ibizo angeke kube lo muntu ongam-identify umuntu ngenxa yebizo lakhe. Kodwa imibuzo eminingi iyasincedisa thina ukuba nefiga yokuthi bangakasebe-applyele bangaka-applyi izizathu zithini.
Kuyini okulenze la kwenza khonoko?
Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu aba-apply and kusenze sacabanga ukuthi kanti ke sizwisise ukuthi kanti sokuvele apply ngakho. Kwathi uma uminister wase-Home Affairs interviewer wakwasitshela wathi bangu-6,000 kuphela abantu ababe-applyile, of which kuhle nathi uma singazazela thina njengabantu abarepresenta iZimbabwe community ukuthi kanti vele bangaka abantu asebe-applyile futhi uma bengaka-apply bamiswe yini, lalaba asebe-applyile bahlangabezwe nani. Ukwenzela leyo information sinanzelela ukuthi kuzomele kube nezinkulumo eziqhubekayo ukuthi kuzokwenziwa kanjani ngoba i-deadline sifikile abanye bengaka-apply. Kulula manje sayaxoxa naziphathamandla liphethe information engqo lingacabangeli. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bagcwalise lawo mafomu kwenzela ukuthi nathi sibe lolwazi olupheleleyo masiyahlala phansi nezinye iziphathamandla sibonisane ukuthi ngathi kukume njani vele lokho kuzowenza ukuthi kube lula nazo iziphathamandla.
Lo mnumzana bangane mkhananzi sikhulumela isenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk esixoxa ngezemvelo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lila.
Kurara zvakanaka muri yeZimbabwe.